kunzima ukusabalalisa imbiko endaweni zemakhaya zemaphandleni elupane kubonkayi kubotholotho lamanye amakhaya ngenhla emandebeleni abenelisi ukuthola imbiko ngamaphephandaba ngamaradio kumbe kusetshenziswa owhatsapp izincingo ngendlela zokuthi akula magagasi okutholisa imbiko so kubenzima ukuthi abantu bakuzwisise beluzwisise lolu hlelo kukanti lalabo abafundisa abantu ngakho khona lokhu bahambe kanye kanye labayahlolisa ukuthi ngapha kuyahlolwa ngapha kuyafundiswa ebesikhangelela ukuthi ngabe kwenziwe emadulo lokho abantu baqala bayafundiswa batshelwa ukuthi ngelanga elithize abantu bezekhi bayeza bilungiselele ukuyahlolisa amabizwenu kuzafuneka izinto ezinje lazinje ukuthi lenelise ukuhlolisa so ngezinye indlela ngatho akulanto ehambayo balutshwana abantu abayahlolisa kungenxa yokuthi abazange baba lolwazi embandulo ukuthi kulohlelo olunje oluzaqhutshwa nguhulumende izekhi
yebo uyatsho ukuthi kubolupane lasenkayi emaphandleni abantu kabalalwazi ngalolu hlelo kodwa emadolobheni akulezo ndawo khona kunjani
emadolobheni balalo ulwazanyana engeke ngathi ukuthi balolwazi oludephileyo balalo ulwazanyana nxa ukhangela kuma point kunjengedolobheni lelupane ukhangele ugrowth point kunjengenkaya esenta kubotholotho senta balalo ulwazanyana ngokubana ngabantu abenelisa ukuthi bahlangane nje bexoxe ngezinto ezifana zona lezo kodwa kunanzelelayo ukuthi abala ntshukuntshu lokuthi bakwenze khona lokho abantu bekudingeka ukuthi bafuqwe kube lendlela yokuthi baphiwe intshukuntshu batshelwe ukuqakatheka kwakho khona loba lolwazi bebona abantu bebhodabhoda lapha lalaphana kukhulunywa ngakho kodwa intshukuntshu eqinisweni kayikho njalo futhi balenhlanhla abantu abasezinkomponi kumbe ngithi emadolobheni wona lawa emaphandleni ukuthi bayenelisa ukuthi bahlole amabizo abo besebenzisa omakhalekhukhwini imbiko efana lokuthi kuhlolwa njani bayizwile abanye bayemukela lezi nhlanganiso ezisebenza zodwa lanxa zingela ma-resources mbe yinto impahla yokuthi ziyefinyelela emakhaya kuma-villages kodwa emadolobheni ziyenelisa ukuthi zixoxe labantu zibatshele zibafundise ngokuqakatheka kokuyahlolisa amabizo
kubonabo abathi kabakubona ukuqakatheka kwalolu hlelo ungathanda ukuthini kubo
ngingathanda ukuthi ngiloyise kibo ukuthi ukuyahlola ibizo lakho kuqakatheke kakhulu ngokubana ukuthi ubhalwe kuhle ubhaliwe ukhona ugwalo lokuvota yikho kuzakwenza wenelise ukuthi uvote mhlana sokusiya kumnyaka ozayo sokuvotwa kukaningi sibona abantu bephendukiswa besemalayinini okuvota kumbe nxa kufunyanwa ukuthi amabizo abo kawakho besebesithi besebezisola ukuthi bekelelane ukuthi baye kulungisa kuseselesikhathi ungahamba kathesi ufumane ukuthi ibizo lakho kalikho kumbe kalibhalwanga kuhle uyenelisa ukuthi ulungisise ukwenzela ukuthi igama lakho lingeniswe kuhle kugwalo lokuvota okuzakwenza wenelise ukuthi uvote okulilungelo lakho limqoka kakhulu ukuvota